Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 23 kuLwezi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, umthethandaba weHigh Court kobulawayo namuhla unqume ukuthi umeli wabulilima edalela ephalamende umnumzana Dingo Moziphuthi waqilibezela kukhetho olusanda kwedlula, ngakho kumele kwenze ukhetho olutsha kulesi sigaba. Ikhansili yeHarare isihlela ukuba kusungule uhlelo lokubopha abaphila ngokuthengisa abasebenzela emigwaqweni lendaweni ezingekho emthethweni. Ikhatha ithi ukukhululwa kwabathunjwayo empini ye-Israel leHamas kanye lokumiswa kwempi okwesikhatshana kulakho okwenziwa namuhla kulandela ukulotshwa kwesivumelwano sokukhumisana umlotha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umthethandaba weHigh Court kobulawayo namuhla unqume ukuthi umeli wabulili mayedalela ephalamende umnumzana Dingo Moziphuthi waqilibezela kukhetho olusanda kwedlula, ngakho kumele kwenziwe ukhetho olutsha kulesi sigaba. Uphuthi ongumsekeli kamphathi ntambo obona ukuhanjiswa kwembiko wamangelelwa ngwayencintisana laye owebandla le-TCC unkosikazi Bekezela Maplanka, yena otshele inkantolo ukuthi uPhuthi wethusela abantu esithi bazawubulawa bengekela ukuvotela yena leZANU-PF. Umahluli wedale ulaye izeki ukuthi yenze ukhetho olutsha ebulilima. Umnumzana Phuthi yena ongazange aphikiselwe ludaba emthethwandaba kumbe ukuthumela amagqwetha utshele iStudio 7 ukuthi akazi lutho ngalo. Sixoxe lo nkosikazi Maplanka, yena othi usemelele ukhetho lwe-by-election.
Mina ngiyabonga kakhulu njalo ngiyajabula ngalesi sinqumo, okuthi khona vele ekuqaliseni kwakungayenziwanga izifiso zabantu, ngoba uDingo Moziphuthi watshontshela abadala ukhetho lwabo. Wayenza izifiso ezanelisa umoya wakhe nokuthi ezanelisa umde umphakathi wobulilini. Ngokunjalo-ke mina ngithokozile kakhulu ukuthi sesizabuyela futhi ukhetho lukaliswe kutsha, abantu bebulilima ukuze labo bathole ukuthula, bathole ukuthokoza njalo.
Kahle kahle lithi walutshontsha njani ukhetho, belilobufakazi bani enkantolo?
Ye, besilobufakazi bokuthi ngelanga lokuvotwa elamhla ka-23 August okwenzakalayo yikuthi uDingo Moziphuthi wayenika abadala ukudla okwakuphekiwe kuma-polling stations number 2. Kwakunamathebuli awefazi ayebekiwe within 300 meters. Number 3, uDingo Moziphuthi wayenabantu bakhe ababe intimidator bebesabisa abadala bebatshela ngokuthi bangavotela eyinye iphathi engasoZANU-PF bazabulawa, banyamalale, batshisele imizi kumbe bengaphiwa lokudla. Okunye futhi ngi-eda phezu kwakhona lokhu engutshoyo, isimanga saba yikuthi indawo ye-constituency eyaba lama-assisted voters angu-1,800 and something, almost 2,000 assisted voters, kwathiwa ngabantu bonke labo abangakwanisiyo ukubhala lobukubahla.
Siyabona ukuthi isinqumo lesi lokho okuthiwa yi-default judgment, okuphiwa nxa umuntu ekelile ukuya enkantolo, ubaba uPhuthi kazange avele ngitsho lelangelilodwa.
UDingo Moziphuthi kazange aphendule ngitsho langelangelilodwa esiyamukele amasamanisi okutshengisa ukuthi kazange ahloniphe umphakathi wekulilima, ngitsho kazange ahloniphe umthetho weZimbabwe.
Kodwa amasamanisi afika kuye ngoba sike saxoxa laye wathi kazi lutho ngalolu daba.
Hayi, amasamanisi afika kuye sikamaphepha wonke nokushayina asayinelwa, akulalutho olutshengisa ukuthi uDingo Moziphuthi kazangamukela amasamanisi. UDingo Moziphuthi wamukela amasamanisi, kwabhalwa phansi ukuthi wamukela amasamanisi kwasayinwa. Njalo nxa sasingamtholanga basi zaadina futhi indlela yokuthi azathola amasamanisi. Amasamanisi wayamukela, uyakwazi ukuthi wayamukela.
Ngisho legqwetha lakhe kazange athumele igqwetha ukuthi lizomela enkantolo.
Hhayi, bekungalagqwetha lakhe. Bazane vele azishuphe okuyiqiniso lokuthi konke esasikutho esakubonayo ngamehlo wethu sakufakaza sakuhambisa emthethwandaba kwakuliqiniso okuthi watshontshela abantu ukhetho abantu bekulilima kadanile kakhulu bazibona bengabantu abanyindezeleyo bokuthi bakhokhelwe ngumuntu abangazange bamkhethe.
Unkosikazi Bekezela Maplanka ngwancintisa kukhetho lokudinga umeli webulilima ePhalamende emele ibandla leTriple C.
The Voice of America, VOA.
Izakhamizi endaweni eziningi zenyakatho lezansi emaNdebeleni zikhala ngokuthi seziphelele zinkomo ngenxa yendlala. Eziningi zazo ziyachuba ukuthi ezinye ziyabanjelwa edakeni emadamu asesitha lapho zizama ukunatha. Izanusi zomkhathi zithi izulu lizasilela kakhulu eZimbabwe lasemhlubulweni wezansi ye-Afrika lonyaka ngenxa yesomiso esilethwa liyezi le-El Nino. Isakhamuzi seJuchume ePlumtree umnumzana Difa Dube uthi usefele zinkomo eziyisithupha.
Okwalumnyaka kwabunkomo kunzima kakhulu. Kunzima sibili kakhulu ukuthi imbono ingathi iningi lethu kuzosishiya sesiphethe imikhuhlane yezinhliziyo leminye imikhuhlane eminye esingayaziyo ngenxa yokucabanga kakhulu ngokubona inhlekelele oyibona isenzakala idaleka phambi kwakho yokulahlekelwa izifuyo. Izifuyo njengoba sazi ukuthi izifuyo yiyo amabhenki esiwathembileyo kakhulu ensukwini zanamhlanje, kodwa ke nxa ubona kujabalala phambi kwamehlo akho kungela solution ukuthi ungenzani kuba into enzima kakhulu. Ngoba nxa ubona ulahlekelwa izifuyo ezifika kubo 6 ngesikhathi esisodwa and njalo nxa uthi usakhangela isimo akula nto edingisayo ukuthi mhlawumbe kuzabe lobubelo noma ukuthi ungatshintsha isimo maduzane okuthi sasele possibility ukuthi njalo inani selingabuya liqhubeke njalo likhuphuke kulelo selivele selikhona. Isimo sibi kakhulu, amadamu amaningi njalo kubo masendi khona ngale lamanye amadamu asephelile amanzi. Into esiyibona phambi kwamehlo ethu ngoba unkomo abanye sagcina ukuyibona kudala kakhulu eminyaka eminingi edlulayo, over 20 years ago, into esiyibona isenzakala kathesi.
Sesike saxoxa ngamadamu afana lapho Mabhongane lamanye amaningi khona ngapho ePlumtree. Dube lisithi kasabambi amanzi ngoba siyagqibeleka. Lokhe kunjalo yini kumbe siyalungisiswa?
Udaba lokho lusafana leminyaka edlulileyo ngoba akula itshintsho lukhona. Abantu bayazama abanye kwezinye izigaba ukuthi batshaye izimali ukwenzela ukuthi mhlawumbe bahambe bathola ama-fashionary angahamba ayekwenza ukuthi ayegubha amadamu abo azange ukuthi akhiphe udaka luyani kwenza ukuthi amadamu angaphangisi ukuoma. Kodwa-ke isimo asikakatshintshi njalo kancane. Mina bengakutsho ukuthi ngibona ingathi bekufanele ukuthi uhulumende akazame ukuthi ama-parliamentarians ethu abazame ukugqugquzela uhulumende ukuthi afake ama-regions ethu kubhajet ikakhulukazi indaba zamadamu ukuthi bayenelise ukuthola i-nationary ezaqondana namadamu kuphela ezayenelisa ukuthi bayewagebha kakutsha la madamu lawa bakhiphe udaka loluyana olosibiza desalitation okuza kwenza ukuthi amadamu nxa engaba namanzi ayenelise ukuthi abambe. Uhlupho olukhona njengasedamu lasemabhongane, uhlupho olukhona ukuthi ngale kuyanda kakhulu inyamazane ezifana lendlovu ngoba iWangi National Park amanzi asephelile akusela lutho. Ngokuphela kwamanzi eWangi National Park sekusenza ukuthi indlovu zibuye zonke zizongena laphana emabhongane. Nxa kuqeda lapho nxa sekunjalo bese kusithi indlovu nxa zingavele zingene zivoxe udaka zivoxe udaka kakhulu, inkomo nxa ingangena emanzini ingakagcwalisi amanzi esiswini iyabe isaselula umzimba, kodwa-ke ingavele nxa sivele yanatha amanzi khona le phakathi ukuthi iphume idlule udaka lolo seluvoxwe zindlovu sokusuka kube nzima kakhulu. So laphana kuyadingakala ukuthi into esake sabaxwayisa ngisho labekhemfayo ukuthi ngabe kuyagedlwa i-change njengalokho kwakusenziwa kudala kumakhanezi ukuthi ngesikhathi thize kuyavulelwa amanzi emabhongana phana amanzi ahambe elandela ikhanele esiya khona le kututu ekhanele khona le ngathi akhanele eWangi National Park. Kwakusiza kakhulu ukuthi indlovu zingabuyi zizofika edamu ngoba nxa zibuya zivoxwa ngaleyana indlela leyana esingakutsho nje kathesi ukuthi imabhongane isawe dead trap. Inkomo zifansi kuzonke noma nje kusasele ncusane yamanzi esasekhona, kodwa-ke ubunzima obukhona laphana kunzima kakhulu.
Umnumzana Difa Dube isakhamuzi seJuchume ePlumtree obeqoqa ecingweni lontungameli Nkomo o Studio 7. Untungameli uqoqa njalo lesakamuzi secholocho umnumzana Believe Gawule, laye othi sebephelelwe izifuyo.
Umumo wakho namuvi okungangalisayo kunendlala eyabantu yokudla, abantu abanakudla, abantu njalo Nkomo ngesikhathi lesi abanamali, imali vele kayikho, lanxa yempuvuni zikhona kodwa abantu abayenelisi ukuthenga Nkomo. Umumo lona lapho siphila, abantu abaphila khona eSouth Africa ngale imali azisabuyi kuhle, ukuthi ukuthi phakathi kweduku abantu kube sekusiba nendlala futhi ezifuyo, abantu abaphila ngazo izifuyo bazozicabela zithengiseki, izifuyo zabona ziphila sezithengela ukudla ngabantu abavelela ngalami mali abangenelisi ukuthenga khona kwami ukudla. Umumo wakhona mubi kakhulu, Nkomo ziyacuba and kuzathiya abantu phakathi komumo omubi nayizulu lingabe lokhu lidonsa lingani siphakathi kwenkinga zimile emangalisayo edini ukuthi aba kuthiwa ezinama-NGOs la angalesi hawula angenele ancedise ekutheni abantu baphone ukudla bezifuyo lazo zisinde.
Kwezinye indawo Baba Gawule, ikakhulu ePlumtree kuboGwanda, zibikwa sezinamathela edakeni Inkomo zisifa lapho zizama ukunatha emadamu ngoba kusela manzi. Isimo elisibonayo la nini khona ngapha eTsholotsho?
Sila-ke Nkomo kwangcono kulaba abayikhona Inkomo kusiba lodaka kathesi, amanzi echitha kathesi. Phila vele kwezinye indawo Nkomo amanzi kazange abe khona umnyaka lowo, kube sebaqhala ukukhotoza khona lemuva kobo-January kobo-February, umnyaka wonke abantu bezikhotoza. Kwezinye indawo kwaba bekuyindoswana nje kwamanzi okuphele emuva khona lingabo-April May, kade sekuphelile amaphila angasela lutho. Zisilonyaka vele kube umnyaka omubi kakhulu esigabeni sekuthetholetho ngoba kade kulokhu yisikhathi sokuthi abantu vele kube bekhotshoza nakathesi, abantu vele kube bephila ngokungamanzi ezinjini nala okuphontshelwa amanzi akhona akhona kwezinye indawo, nakwezinye indawo kuyahlupha ayahanjelwa futhi amanzi akhona.
Inhlanganiso eziphathisa abantu ngokudla ngesikhathi esifana lalesi ziyabonakala yini, bakhona abathola uncedo?
Okumangalisayo Nkomo ukuthi abantu inhlanganiso lezi lonyaka angiziboni zibuya kakhulu ebantwini njengeziyazi kwenzeka eminyaka, angazi ukuthi imbangela kuyini. Kungale kuphuli iyanandlela eminyakeni ethile inhlanganiso lezi zibuye zihlola nje ukuthi kusetshenzwe njani, kutholakale njani. Kodwa kwazise ezinye zakhona ekuqaleni ngale bezibona ukuthi isivuno zange sihlesihle, zibe khona ezinye inhlanganiso ezibeza kubona khonokho, kodwa kwazi akuzange kube loluthi olwenzakalayo. Lakathesi kunje nje akula lutho olukhona, akula inhlanganiso zenu zethu ezikhangeleleyo ezokuthi ezabo-WST zibuye zincedise abantu bathole ukudla kumbe bakhangele kumumo wesimo nezifuyeni. Kwazise futhi ukuthi isikhathi labo linceda nezifuyeni izifuyo isitokisidiyaesitokidisipansi esishiphile esileda zinhlanganiso lezi, but lo nyaka hhayi Nkomo asibabona sazi ukuthi kuyimbangela kungabe iyini.
Kuyini ongathanda ukukutsho kunhlanganiso eziphathisa abalambayo okhuluma ngazo kanye lakuhulumende?
Esingakutsho Nkomo ukuthi khonoko kukhangelwa kumele kwenzwe amalungiselelo. Inhlanganiso lezi ezivonakalayo zikhangela zingakuncedisa futhi ukuthi zikhangele phambili abantu bangancedisa njani ezigabeni, uhulumende laye ngancedisa njani, ngoba uhulumende laye kumsinda engeke kukwanise ukukuphakamisa. Kuyaye kudinga ukuthi inhlanganiso zabo-WST nezinye zize phambili zizokhangela umumo okhona ngeke zigalishe kulungiselela ukuthi ngalo mnyaka kuthi yakufika kona u-2025 ebekhona indlela zokuthi bazangena njani ezigabeni bancedise bengabuyise kuyonakeli, bahle balungiselele. Ukulungiselela komuntu okuphakatheki kakhulu, bahle balungise umumo wakhona ongakaze kufika ebangeni elibi, balwisane lawo umumo lalowo ngesikhathi behamba sihamba siya phambili njalo. Kwanje kuyakhanya ukuthi nalo nyaka kunje nje umkhathi nalowo uyathengisa Nkomo ukuthi akulanto e-right lapho unyaka lo, unyaka lo uzaba yindlala kube yindlala futhi ezifuyo.
Umnumzana Believe Gawule yisakhamuzi saseCholocho. Ikata ithi ukukhululwa kwabathunjwayo empini ye-Israel le-Hamas kanye lokumiswa kwempi okwesikhatshana kulakho kwenziwa namuhla kulandela ukulotshwa kwesivumelwano esikhangelelwe ukuphathisa abantu makhaza esihlangeni seGaza. I-Israel yona ithe ukukhulumisana kusaqhubekela phambili, njalo ikhangelelwe ukuthi abathunjiweyo baqale ukukhululwa ngolwesihlanu. Phansi kwesivumelwano lesi, i-Israel izakuma ukuhlasela eGaza okwamalanga amane, iHamas yona ikhangelele ukuthi ikhulule abesifazane labantwana abangamachumi amahlanu. I-Israel yona ikhangelele ukuba izakhulula izibotshwa zePalestina ezilikhulu lamachumi amahlanu, 150. Akukaziwa ukuthi abathunjwa iHamas abazakhululwa yizizalane zawaphi amazwe, kodwa iziphathamandla zeMelika zithi zicabangela ukuthi kuzakhululwa izizalane zalolelizwe eziyisishiyagalolunye. Ukuhlaziyalo ludaba sixoxa lomnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology.
Udaba lolu lubonisa nje isigaba sokuthi kutho kungathi kulokuvumelana kubandele imithetho yezimpi elawula umhlaba, i-Geneva Convention, ukuthi kuvamile nje ukuthi ngabe isikhathi sempi ngake nabanye abathunjwe ngesinye isitha nabanye abethitha abathunjwe ngangapha kube bekuthintana nje ngezibotha. Lokho kuyimvama nje ngesikhathi sempi kuvamile ukuthi kube bekuthintana, kodwa esikufisayo ukuthi kube nokuveza kokuxoxisana phakathi kwamandla abisanayo. Ngoba ukuthintana kwezibotha akuvamanga ukuveza ukuthi sokusiya ekuxolelaneni phakathi kwamazwe abisanayo. Kuvame nje ukuthi kubonise ukuthi sinokuvuma ukuthi ye kuyingxenye yokulwa kwakhona ukuthi ziba lethuba lokuthi zithintane izibotha zempi, kodwa akwandanga ukuthi zizame ubonise ukuthi sekusika lokuxolelana phakathi kwamazwe abisanayo.
Ngiyasikubona kusenzakala lapha, singakhangelela ukuthi impi leyi ibisiseduze lokuphela na?
Inhliziyo yobuhlungu kumele siyikhangele iqiniso lokubana impi leyi inezigaba eziningi ezikuyo, ayitshengiseli ukubana ngabe iseduze lokuphela. Ikakhulu sikhangela umumo wempi leyi iHamas ngendlela nayo lokhu ihlasela ngayo icatsha ngaphansi komhlabathi, izayele izimisele ukubana ivele iqede nohlangothi lweHamas. Ngakho-ke lokhu ukuthintana kwezibotho akutshengisi ukubana impi asiso sithengisele sokubana impi ngabe sisiye emaphethelweni, ngoba ukuze impi iye emaphethelweni kumele kube lokuvumelana phakathi kwamazwe abisanayo. Kumele kube lokuvumelana kokuxoxisana nokukhulumisana imibutho, kodwa nasikhanye la lapho abaxoxisana khona olunye uhlangothi alutshengiseli ukufuna ukwamukela indlela ebitsha ngolunye uhlangothi.
Ukuqhubekela phambili kwempi leyi, okwakhathesi nxa sikhangelisisa ikakhulu amazwe ase-Afrika, i-South Africa leZimbabwe laphana, impi leyi ingaba isiqalisile na ukuphazamisa emnothweni wamazwe la?
Kunzima ukuthi sibone yona imbangela yempi kwezomnotho imazwe yakithi ngoba kugcine kube kulezinye izintatho ezigcine zilawule emlethu. Ngikhala ukubana amazwe aseAfrika leZimbabwe ikakhulu elizweni leseAfrika belivele lithintakala kakhulu ngomumo womnotho omhlaba jikelele, lapho esingathi besibona ukusiba le-inflation umhlaba wonke jikelele. Pho-ke isizwe leseAfrika liyadlelana kakhulu nelizwe le-America eliphatheke kakhulu kwimpilo ye-Israel ye-Hamas, okuthi ukuthi okwenzakala kumumo womnotho elizweni le-America kulakho ukuthinta ilizwe leseAfrika, njalo kungathinta umumo womnotho elizweni
lo. Ube ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, ekhuluma le-Studio 7 esecingweni koBulawayo. Ikansili yeHarare isihlela ukuba kusungule uhlelo lokubopha abaphila ngokuthengisa abasebenzela emigwaqweni lendaweni ezingekho emthethweni njengendlela yokumelana lokusabalala kwesihudo sekholera, kodwa abaphila ngokuthengisa bona bathi kabayindawo ngoba yiyo yodwa indlela abalayo eyokuziphilisa lemuli zabo. Kubika uPraxitis Jeremiah.
Ngolwesibili uhulumende uphe umanisipala weHarare umlayo othi ngemva kweviki eyodwa kumele abe sephumele lendlela yokuthi akhiphe abaphila ngokuthengisela endaweni ezingekho emthethweni kulelo dolobho. Uhulumende uthi nxa umunicipality ngihluleka ukuphuma lamacebo lawo okuqhuba lolu hlelo, yena uzangenela aluqhube ngokwakhe. Imizamo yeStudio 7 yokuzwa imibono kaMeya weHarare uMnumzana Love George Tengu yehlule njengoba ubengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Kodwa umgcinisihlalo wekomiti yeCouncil ebona ngezamabhizimusi amancane uMnumzana Wombera Ishe Nende utshele iStudio 7 ukubana iCouncil yakhe ibivele ihlele ukusungula lolu hlelo uhulumende engekethuli umlayo lowo. Kodwa omunye ophila ngokuthengisa emigoqweni yaseHarare uMnumzana Thabani Banda uthi ngaphandle kokuba batholiswe imisebenzi abalayo enye indlela yokuziphilisa.
Siyakwazi ukuthi lathi kumele sisebenze sizivikela kukholera, kodwa asilayo enye into esingayenza ngoba ekugcineni kumele sithole umsebenzi, sithole ukudla, sigcine izimuli zethu. Athina lokho ultimate amasilani lakho esikufunayo yimisebenzi, sifuna besinike imisebenzi sithole ukunakekela imuli zethu kuphela thina.
Esinye isakhamuzi saseHarare laso esiphila ngokuthengisa uMnumzana Strike Dube uthi akulula ngesimo somnotho esikhona elizweni ukuthi baziphilise ngaphandle kokuthengisa.
Lokho kuhlupha ngokuthi thina sikwazi umthetho abawusebenzisayo kumbeni kule statutory instrument, kumbeni kule emergency decision, asikwazi-ke khonapho. Kodwa ngamafitshane kunzima ngenxa yokuthi umkhonomo wethu besiziphilisa ngokuthengisa.
Udubo lwekholera soluhluphile hatshi eHarare kuphela kodwa laselizweni lonke jikelele, ngoba sezilishumi lasikhombisa iziqinti ezibekwa zilokusabalala kwekholera. Ngokutshona kosukulwa izolo, abantu abedlula inkulungwane ezitobaminembili bebesebebanjwe bele kholera lokhe yaqhamukayo ekuqaliseni kwalo nyaka yabulala amakhulu amabili.
Ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change likhangelane lobunzima bokudonselana ngemva kokuba uzithi usaphethe isikhundla sikanobhala waleli bandla uMnumzana Sengezo Chabangwe exotshise amalunga alo ePhalamende, eSenate kanye lesemakhansilini. I-CCC ithi indubo zayo zidalwa ibandla leZANU-PF njalo isethesa ibandla leli umlando wokuthumba, ukuhlukuluza lokubulala amalunga alo, okuyinto elandulwa yiZANU-PF. Konke lokhu kwenzakala ngalesi sikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho lwama-by-elections. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomkhokheli wenhlanganiso esekela iZANU-PF Air Forever Associates Zimbabwe FAZ, uMnumzana Kudakwashe Munsaka, lowaye ngumsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo owaxotshiswa umsebenzi ngumnumzana Chabangu, uMnumzana Donaldson Mabutho owe-CCC. uMnumzana Mabutho nguye osungula lingxoxo.
Umuntu okhona ngathi uSibabwe uyadanisa and forward. Njengamanje kulukuthi sibona ama-courts e-abuser. Isisekelo sombuso esise-constitution sisephulwa laphana lalapha. Usukeke sisibuze imibuzo yokuthi kathi silizwe bano, singabantu bani abangasahloniphi isisekelo sombuso sabo.
Ye baba Msaka, lingafuna ukuthi lingenelani laphana liphendula amazwi kaMabutho.
Ngiyalibingelela abalaleli, ngithokoza ngisizwa ukujabula ngomumo esiwubona lapha eZimbabwe sikhangelane lokhetho olubuyayo. Ukhetho olubuya ngemva kokubona amanye amabandla lawo aqalisayo esehluleka ukuthi elandele esithi ngesikhuwa i-constitution, besehluleka ukuqoqeka, besenza ukubana sibe sibuyela emuva sisiya kwenza izinto esasizenzile.
Ye baba Mabutho, uyamuzwa laphana ubaba uMsaka uthi hayi abamabandla amanye lawo angaso leZANU-PF abaqoqekanga, okugoqela ibandla lakho, ukubona njani lokho?
Into ekhona ukuthi kumele ukuthi bantu bakithi sikhulume iqiniso, ngoba abantu esibakhokhelayo bayabona iqiniso bayabona izinto zonakala siphanjaniswa laphena balaphiyana ende mina ngibona abantu behlonipha inkokheli ezima zisima leqiniso njalo lapho ke bekuphambaniseke khona zibuye futhi ziphinde zinjani zixolise ebandleni ngezathi ngikhumbuzeke uLokuzeni ubaba wami okhona bhoka umsaka ukuthi thina njengebanja le-TCC sakhuluma kuMgceke kodwa hhayi luba buchaba ngulo asimazi umongameli wethu waloba lezincwadi ezahamba zisazisa uSpeaker of Parliament zisazisa uMinister of Local Government kodwa hhayi bantu bakithi lo muntu lo asimazi njalo kala mandla lawo awayenzayo ehamba ke ekhupha abantu abakhethwe nguZulu kodwa ngikhuluma ngesikole sethu isikole sikaMthakazi abantu bakobulawayo bazonto baganinwako ngento eyenzakalayo nale ukuthi hayi usuke ke ukuthi yena ke isikhulumi sesephalamente umbe nominister wethu esuke ke engasa enanzeleli ukuthi hayi bantu bakithi ngile ncwadi le ngilaleyi anti why ngikhetha ukuthi ngisebenzise le incwadi le ngikhuphe amalunga aleli bandla umongameli walo ebhale ukuthi hhayi yini engilelungele ukuthi ngicommunicate ngilitshele ukuthi ebandleni lami engilikhokhela into zihanjiswa kanje ngiyakwazi ukuthi baba umvoti esilayo khonapho esicingweni engabe jabula ngakhona okwenzakalayo because khona ngingathi ke kuchaza bona njalo kubanikeza i-advantage
uyamuza yini lapho baba Msaka uMabutho ungafuna ukuthi umphendule la
khulume kahle sibili ayitsho ngikhuluma ukubana thina njengebandla singabona indlu kamaqhelwane wethu esilwa nayo isitsha lingakhangeleli ukubana siyafika sithela amanzi asitheli manzi nxa indlweni isitsha sikhona ukuthela ipetro most important isikhala ukuthi thina siwine ama-election ungathiwa i-opposition sifile kathesi siyajaba kakhulu siyajabula kodwa la nxa ikhona hhayi kuyajabulisa ngoba sebesikhangela athi ama-chicken banners kwenza ukuthi lokhu esiphambasayo i-opposition la izasinceda
bama Babutho sikhangele kuby election laphana amalungiselelo enu aseme njani
hhayi amalungiselelo ethu sitesimelele ukuthi khala impolonkolo uyakwazi ubhuru wami nje ukuthi hhayi abantu bazabaphika mhla ka 9 December.
Lo ngumnumzana Donaldson Mabutho oyengumsekeli kaMeya wedolobha lakoBulawayo waxoshiswa umsebenzi ngumnumzana Chabangu endawonye lo mnumzana kulakwasha Msaka umkhokheli wenhlanganiso esekela iZANU PF Forever Associates Zimbabwe FAZ bexoxa ecingweni le Studio 7.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
Good Life Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela udaba labaphila ngokuthengisa eHarare abaxwayise ukuthi baphume baphele ekuthengiseleni emigwaqweni ngumunicipality waleli dolobho emizameni yokumela bekumelana lodubo lokusabalala komkhuhlane wesihudo secholera silugqiba ke lapha uhlelo lethu namhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.